sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele, kule problem ekhona. Abantu laba abaphuma abasuka kwamanye amazwe, abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma-isolation centers zalaba. Uthola abantu bayabaleka bengazange betestwe kuhle.
Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Kuqoqwa umhlangano phakathi kwenkokheli yabokholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe atshiyeneyo okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 Chart kuqale lamhlanje emthethwandaba kamantshi eMbare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 206. Abagulayo okwamanje bangamakhulu edlula ayisithupha 670. Njalo selibulele abayisitshiyagalolunye 9. Asebehlolwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalombili 82,077. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12.2 million. Kuthi asebebulewe yilo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 553,180. Asebesindile bayizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 522,104. Asebefile bayinkulungwane phose ezilitshumi lambili 12,206. Asebesindile baziinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 254. Ngokuthi okwenhlanganiso ye-African Union, idolobha lakoBulawayo selilabantu abedlula ikhulu lengxenye 154 asebetholakale belegciwane le-coronavirus. Izolo kuphela kubanjwe abantu abangamachumi amahlanu lanye 51 okulinani eliphezulu ukwedlula zonke izabelo eZimbabwe. Iningi lalaba bantu ngabatholakala ebantwini abangazange baphume elizweni okwehlukanela lokho obekuphuma ngaphambilini ukuthi inani elikhulu liyave lingelabantu abavele phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abangamachumi amabili lanhlanu i-25 balabo ababanjwe bele COVID-19 sebesilile kuthi abalikhulu lamachumi amavili lanhlanu i-125 lokhe begula njalo abane sebelahlekelwe yimphefumulo ngenxa yomkhuhlane lo obulawayo kuphela. Ukuqansa kwenani labantu abagulayo lokhu sekwethuse hashi uzulu wakobulawayo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMandebeleni. Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani labantu abagulayo kuveza ukungazilungiseleli kukahulumende ethi njalo abantu abavela kwamanye amazwe bayabaleka besamukelwa imuli zabo.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamanye amazwe abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma-isolation centers zalaba thola abantu bayabaleka bengazange beteste kuhle.
Kulabongi ezibhedlela zempilo lase-UBH ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela se-UBH umnumzana Nasisa Sjanga utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi kulabongi abalitshumi lasitshiyagalombili i-18 ababanjwe yilo mkhuhlane ngemva kokuhlangana lesigulane esibhedlela. Empilo abongi abalitshumi lane i-14 babanjwe lumkhuhlane. Ngalokho abongi bathi abajabuleli isiphatho abasitholayo nxa sebebanjwe umkhuhlane lo bethi indawo abahlaliswa kuyo ayilunganga. Unkosikazi Primrose Sibanda ongumongikazi empilo uthi isiphatho sabanye babo elangeni asijabulisi.
Kodwa kuze kube lanamuhla ngiyakutshela mina ukuthi there are more than 14 nurses asebebanjwe naleyi corona ngenxa yokuthi besingenanto zokugqokisa. Kodwa lanxa sengibanjwe naleyi corona sokuthiwa ngihambe nami njengomuntu wonke ngiyehlala khona lelangeni. So thina singagula ngisempilo angisengumntwana empilo yini.
Kusenjalo isibhedlela sempilo sike savala iwadi yecasualty namhlanje ekuseni kufafazwa imithi evikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya uthe lokhu kwenziwa isikhathi sonke ukuthi kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane. Unkosikazi Nozithelo Dube wesesibhedlela sempilo uthi bake bamiswa phandle bengakaze bathole usizo.
Besifukele esibhedlela namhla kodwa sithe sifika khona ngale sathola ecasualty kuvalwa kwathiwa sihlale phandle bazathi sebesisiza sithi siphomukuza bekhuluma ukuthi khona bekule patient ebhubhe ekuseni ebanjwe icorona.
Ezibhedlela eziningi kubikwa abantu nxa behlolwa bafikela khona kulokuthi baqale bafonele amaqembu avele emele ukuhlolisisa izigulane emakhaya. Okunye njalo kuyikuthi ukuhlolwa okuvamileyo i-rapid test ingahle ithi umuntu kalagciwane uhle ahlanganiswe lezinye izigulane kulokuthi ehlukaniswe abe yedwa. Lokhu kufaka abamongayo engozini ngoba bazabe belaye isikhathi eside. Abanye bahle baqale isibhedlela bengadlulanga emaklinika okwenza bahle bafikele ukufafaza igciwane. Okunye njalo ezibhedlela kuswelakala abantu abahle bamise abantu emnyango ukuthi bangene esibhedlela bagcine bebonakala sebengenile ukuthi bayagula lapha abongi lezinye izigulane ziyabe sezixhumane laye kudala. Odokotela bathi umkhuhlane lo kwesinye isikhathi awuhle ukukhanya masinya njalo ilizwe vele alizilungiselelanga ukulwisa. Abantu abathi bayawulwisa basemahofisini banakho konke kodwa abayibo ababamba izigulane abavikelwanga ngitsho. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe ukuqansa kwenani labantu abagulayo kobulawayo leHarare kutsho ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuvalwa izabelo lezi zombili. Ngolwesibili kubanjwe abantu abangamachumi amathathu lani abalomkhuhlane bengazange baphume phandle kwelizwe. Ilizwe leZimbabwe liyaqala ukuthola inani elikhuphuke kangako elabantu abathola umkhuhlane bengazange baphume eZimbabwe. Imele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuthonisiswa kwentathelizindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kaMantshi Embare eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokuphula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eze-COVID-19 National Lockdown Regulations. umchuchisi edabeni loli umnumzana Lawrence Gangarawe. Uthi uchikore lotakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Nhlangula ngokungekho emthethweni. Befuna ukukhulumisana lamalunga ebandla eliphikisayo ele MDC Alliance. Unkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, abathunjwa ngabantu abangakazakali ukubana bangobani kuze kube kathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela, uchikore lotakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zibize amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uchikore na omelwa ligqwetha uPhayida Moyo Sawurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lotakawira yena omelwa ligqwetha uTonderai Batasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights laye. Baya kulandula lokhu besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ukuba izintatheli zindaba ngokusemthethweni. Uchikore utshele umantshi ukuthi wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba akazange ananze iziqondiso ze-social distancing. Utakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wayeveze incwadi zakhe zonke zomsebenzi emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe sezincome inyathelo eselithethwe ngabezokholo abenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches elokuqoqa umhlangano phakathi kwamabhishophu lenkokheli yamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lo mhlangano uza ngaphambilini kwesehlakalo sokutshengisela esiqoqwa mhlaka 31 kulinyanga ngenjongo yokutshela uhulumende weZANU-PF ukuthi uZulu usekhathele ngemisebenzi yenkohlakalo kanye lokubhidlika komnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
AbeZCC bathi amalungiselelo alumhlangano wamabhishopu amabandla okholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe okhangelelwe ukwenziwa ngomvulo ozayo mhlaka 13 Ntulikazi eKentucky Hotel eHarare asekusibanga esiphezulu. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mthatha ulandisa kabanzi ngamalungiselelo abo alumhlangano.
Yebo, uzoba khona umhlangano wabakhokheli bamabandla amabhishopu behlangana lalabo abahola ezombusazwe ama-political parties lapha eKentucky eZimbabwe Council of Churches mhlaka 13 July bekhulumisana ngendaba lezo lenhlupho ezibhekane leZimbabwe. Sekonfirmile ama-political parties amaningi kusakhulunywa njalo ukuthi umhlangano lo uzohamba njani. Ama-bilateral pre-meeting asaqhubeka kodwa lo umhlangano uzohamba phambili mhlaka 13 July 2020.
Ingcwethi kwezokukhulumisana ngezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi linyathelo elincomekayo elithathwa yinkokheli yokholo lwesiKristu.
Liyadingakala ukubana amaZimbabwe bekhulumisane. Okuqakathekileyo yukuthi sinanzelele ukuthi inkinga yeZimbabwe asoze ilungise kalula lula. Kuzathatha isikhathi, kuzadingakala ukubana abantu sibili badinge indlela abangathola ngayo amachinga lamacebo okulungisa inkinga ekhona eZimbabwe.
Emizameni esithe yenziwa ngaphambilini bebengabuyi emihlanganweni enje ababili abayibo abakhokhela amabandla amakhulu elizweni umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lowezanu-PF umongameli Emerson Mnangagwa kusiya ngokuthi ngubani oyibizileyo. Kodwa uNkomo uthi ulethemba ukuba ababili laba bazabuya kodwa exwayisa ukuba makunga kakategiswa uchamisa lomnanga kwa kupela ngoba ekakategile la mabanda manginyane lenkokheli yawo kule mizamo. Enye njalo ingcweti kwezombusazwe unkosazana Similo Maphosa uthi kukakategile kakhulu ukuba ihlangane inkokheli yamabandla ezombusazwe lawezokholo lwesiKristu.
Kukakategile ukuhlonipha izizalwa zelizwe ibo abavotayo. Kungakho nxa sesikhangela nje ukuthi ilapho esikhona sibanga sokuthi akula ingqubela phambili eyenzakalayo ngezomnotho welizwe, kumele kube labantu abahlala phansi njalo bakhulume.
Uqhubeke ethi leli nyathelo eselithathwa ngabe-ZCC lingamangalisi ngoba esithi kwakuvele kusenziwa kusukela endulo kufakazwa la izehlakalo ezisebhayibhilini. Abohlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-MDC Alliance batshele intatheli zindaba ukuba sebeyitholile incwadi yokubanxusa kulowo mhlangano besamele impendulo evela kunhlangothi zonke zebandla kuthi abohlangothi lunye ebandleni lezanu PF bazokuhluza okumunyethwe yiyo lapho sebeyitholile. Okwamanje kungekho abangakhuluma ngakho phezu kwalowo mhlangano. Isiminengi imizamo esithe yenziwa ngabenhlangothi zenkolo ezehlukeneyo kakhulukazi lwesiKristu ukubaletha ndawonye abezombusazwe ukuthi baxoxisane ukudinga indlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe abathi seziphazamisa ezomnotho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zisithi lanamhla lokhu akukabi lempumela ebambekayo ngale mizamo eyenziwayo kusukela ngesikhathi sombuso kamuyi owayengumongameli Robert Mugabe. Ngakho ke loba ibukeka imizamo yabe-ZCC bazoyicela isivuthiwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Livestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubekela phambili ngomonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi kalenelise ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba lathi sisebenzela emakhaya ngenxa yalomkhuhlane. Banengi abantu abathi bazatshengisela labanye emigwaqweni ekupheleni kwalinyanga bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe kanye lombuso webandla lezanu PF abathi uncindezela amalungelo kaZulu. Bathi wenze kahle umnumzana Jacob Ngarivume owebandla le-Transform Zimbabwe, inhlanganiso esizimele zodwa labantu nje jikelele. Abathi ukutshengisela lokhu kumele kuguqule indlela okwenziwa ngayo kwezomnotho la kwezombusazwe. Kodwa abanye babo bathi besaba ibutho elilakho ukudubula abatshengiselayo emigwaqweni njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2018. Lanyakenye abantu baze bangene emigwaqweni bekhonona ngokoma kwempilo. Abakubandla lezanu PF bathi akumelanga abantu batshengisele emigwaqweni ngoba kulabanye abangantshontsha impahla ezitolo babhidlize lezakhiwo. Ukutshengisela okuza kwenziwa ekupheleni kwalinyanga lokhu kwenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANUPFMustGo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Josephat Mzaca Nguluve olwela amalungelo kaZulu, unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo lomnumzana Joseph Kolite Chuma okubandla lezanu PF. UNguluve nguye osungula lingxoxo.
Yebo le mathi le abantu bangesaba bathi basongele ukuthi kuzachitheka igazi. Kodwa ufuna ukubuza abantu ukuthi abantu esithe abasikhiyayo iviki amaviki wonke eZimbabwe bebulawa yikuthi akulamithi esibhedlela, bebulawa yikuthi abanye bayazibophela ama-side cases ase-increasing. Sikhangele abantu. abantu imchato yakritika izindana leziyahlawula ngenxa yesimo esikhona kathi akudingi ukuthi sibe zimembers bakisiza nje sikwameni wonke umuntu ufuza sukume ancedisane ngingabona umbiko ongayisiwo kwenye iparty ekhona kobulawa ijona esoziphathi bambeke kulowo umkhankaso okhona ukuthi kulungise ihulumente abantu mina amazimbabweni wonke singakhethi umhlobo abantu ababambisana into leyi bangasimazi impahla zabantu bangene esitaladini bahlale khona bakakele khona bengasuki kuze kulungise izinto
siyakuzwa ngikulube isikole bambe khonapho ke sikhulume nomama
abantu kumele bazwisise ukuthi imatch lay is not a political aso political rally kumbe i political gathering ayilani lokuthi libandla liphi lay ngeyabantu bezimbabwe bathi bona hayi sikhathele ngoba abanengi sibona ama graduates amaningi abantu abalama master's degree baya bebe baba ngama domestic workers so abakhona emsebenzini abatholi lutho so le ilanga leli is for Zimbabweans ukuthi bayathi wona ukuthi hayi enough is enough asonto yephathi ukuthi yenxa ukuzana uPF haa yikuthi wonke umuntu uyadubeka at this time whether ubuzana ukubuka uMDC umbungathi so abantu kumele bahambe bayomatha ngoba ukumatha kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi you are simply lihambisa izikhalo zethu kambe ungubaba onjani nxa ukuthi i-government yethu izaba ngubaba ukuthi kungavela umuntu acomplain esechayo so sithi ukuthi baba nansi singabantu abakho kodwa hayi thina sithi sesikhathele so I think abantu kumele bacontinue bahambe bayomatsha enough is enough
bamba kancane khonapho nkosazana Adonsi wathi sizwe ukuthi ubaba uJoseph Juma oyebandla leZanu-PF uthini ngodaba lolo
umesizwe lathi sekhithi uhulumende ongaba umhlangano ngokungena kumbe uhulumende okazibana ongelena lo nxa abanye beleko bengela buy into that guy stokilizelela asikuthethi ndawoni akula mntu oluyaphuma into ekhona abantu kumele benazelele kulona we need to be proper mina I believe in an opposition that will say hayi kanti lokhu elikwenza so indaba lingakwezisiyana ngoba lingakwenza so thina we've got ama-theories kumbe ama-tesis asitshengisona siyenza so sihambe so kuyaphutha so lokhu yikho okutshengisa yona umuntu ufuna ukwakha kodwa ungafuna wena ukugonqomisa into usufuna ukuthatha over into esifile uyakuthatha over into esifile ngenxa yani nxa ungumuntu opheleleyo usuthi i-opposition epheleleyo proper solutions while you are in opposition ngobanti yaan opposition but ngesilungu yagambe ndinwaiting
ye so siyabona lapha-ke baba Mzaca Ngulube ukuthi uyakhuluma ubakujuma lapho ukuthi konke khona ugiko yini ongalungisa ilizwe kumbe kumele abantu bekhulumisane
okwakathesi sesime kwaze kwadlula kunini kuthiwa kwenza ipolati kwasa kuzakhulisana kuye ku-transnational authority but into sesiyibona kathesi sokutshintshwa isisekelo sombuso i-constitution sitshintshwa thina besicabanga ukujona ihulumende le kwavele yangela sokuhanjwe koti kungela nto ecacayo ukuthi yawina njani njalo ezomnotho ziyayehlula besicabanga ukuthi esikuzaba ne-transnational authority sibuyele ezikuma-usdola kwakhala isikhathi sama-usdola abantu bakwanisa ithi bezinto eziningi kakhulu bathi izindlu benzana nje sibonisana kube lama-proper reforms
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibize futhi umama unokuthula Adonsi sibuyini okwezisetshwa ngabantu Adonsi besaba ukuthi zizaphiculwa besaba ukuthi kuzathini xa abantu bengena emgaqweni njalo nxa sesaba amasosha lake lasebenzisa lawo phela asoze lisebenzise lawo kathesi kwamba njani
inkinga ekhona ngopresident wethu uyachaya ubaba wethu uyakatsa umuntu wonke nje ovula umlomo othi hayi uyachaya so upresident wethu uyachaya ayikhona kancane into encane nje kuphela suchayile so abantu into abayesaba kakhulu ikuchaywa ikudutshulwa ngoba sike sabona abantu bedutshulwa sike sabona nje okuningi indlela amapholisa lamasosha aziphatha ngayo
ye kuba kugolide
right to say urhulumende lo usebuthi amasosha umuntu angazuyayisa we've seen demonstrations ezenzakalayo sithi umuntu angaze echithe indawo lezo ezenza peacefully kungela kuchisa izinto lanilani akunamuntu owachayayo but lapho kwaba nama-riots khona abantu bebechayayo then there was a reaction from the police because you must remember that amapholisa lapha ngokuthi bebeqala ukuchaya abantu for instance now I haven't seen any statement that's issued amapholisa ngamasosha ukuthi They are getting up to the Zanku that was a No, they said that. But already you are now from a reunion. I don't know about the child.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF unkosozana nokuthula Adonsi ozimeleyo lo umnumzana Joseph Mzacangulube olwela amalungelo kaZulu bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Njengesibonelo sokuzimisela ekulwisaneni lokuthengiswa kwabantu, uhulumende weMelika wethule ugwalo oluchaza ngalolu daba olwe 20th annual Trafficking in Persons Report, Wumbe Tip, ngenyanga edluleyo. Ekhuluma lapho kusethulwa lolu gwalo, umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo, uthe ukuthengiswa kwabantu, ababanjwa ngamandla okusebenza, lokusetshenziswa kwezocansi, kuyaqhubeka emhlabeni jikelele.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Kulabantu abayizigidi ezingamachumi amavili lanhlano 25 million asebekhulile labantwana abahlukuluzwa ngokusetshenziswa gadalala kanye lakwezocansi emhlabeni wonke. Lokhu yikwehlisa umuntu isithunzi sakhe yena edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Okukhomba sobala ukuthi ukuthengiswa kwabantu i-human trafficking kuvi.
Ngomnyaka odluleyo, uMongameli Donald Trump waphungula olunye uncedo kubohulumende abalichumi lanhlanu abakusigaba sesithathu esetier 3 okuyiso esikhokhelayo kulolu daba njengokuchasiswa lugwalo lwe-tip. Ngozibandlela kuwonalo umnyaka, uMongameli Donald Trump wathi eleMelika seliphe imvumo yokuthi kusetshenziswe imali eyingxenye yamadola ayibhiliyon ukwenqabela ukuthengiswa kwabantu. Umnumzana Pompeo wakhetha izibonelo ezimbalwa ezokuphumelela kwalolu hlelo ezimonyethe ugwalo lwe-tip.
22 countries received upgrade this year. 13 of them.
Amazwe angamachumi amabili asesusiwe ezingeni lesithathu elikhokhelayo ekuthengisweni kwabantu njalo alichumi lantathu phakathi kwawo akuzwekazi leAfrika.
Ugwalo lwe-tip lukhuza amazwe ancediswa ngohulumende awo ukuphoqa abantu ukuthi besebenze. Njalo alokhu ekhokhela kulolu daba ezingeni lika tier 3 phakathi kwalamazwe kule China lapho uhulumende webandla le Communist Party andise ukuphoqa izizalwane zakhe ukuthi zisebenze kusimo esibi sokuthuthukisa uhlelo lwakhe okuthiwa yi-Belt and Road. Abasebenza lapha ngabomhlobo we-Uyghurs kanye labokholo lwesimuslim abalutshwana kulelo lizwe ababanjwa ngamandla ukuthi besebenze eJiajing lakwezinye izigaba zalelo lizwe. Kwele-Cuba, uhulumende kamnumzana Castro uthembe imali evela kunhlelo zakhe zempilakahle. Kule ngcwethi kwezempilakahle ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezisebenza emazweni angamachumi ayisithupha 60. Abanye babo sebabaleka njalo bathi babanjwa ngamandla okusebenza kulawo mazwe. Amanye amazwe ayavumela ukuthi abezempilakahle bebasebenzele lanxa kusobala ukuthi babanjwe ngamandla njengoba bethathelwa incwadi zokuhambisa ezama-passports, izivumelwano zabo zokusebenza zingacacanga, njalo iholo labo lisiya kubohulumende bemazweni abo, hatshi kubo. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Phakathi kwabantu abahlolwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike ikhulu 98 belawo. Lokho kukweze inani lasebebanjelwe umkhuhlane elizweni laya kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyankalolunye 885. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungameli Nkosi.